Umanyano wamazwe awe-SADC wethule umbiko wokuxwayisa uZulu ukuthi azivikele ukuchiswa lilanga kanye lokuhlala enatha amanzi ahlanzekileyo ukuze azivikele emikhuhlaneni engalethwa yikuchisa lokhu. Umnumzana Semphilisiwe Makhanda, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi wesabela ukuthi ukuchisa lokhu kungaletha emikhuhlane ebantwini.
I-12 izaletha imikhuhlane eminingi ngoba abanengi when it comes to ukuchisa khona kuba expose emikhuhlaneni eminingi, njengokuthi omunye akwanisa ukuthi ephuma umula, abanye nje general umzimba uba weak, uyeswela amandla. Njengami, let's take for example mina ngisebenze ebakery, it will be hot. In the first place, ama-temperatures asebakery wona aphezulu, so ngizela-ke lo mkhathi wona ngokwawo kuba wesi, njalo kuqalisa-ke ukuthi umuntu khonapho ebe leminye imikhuhlane.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Chris Nyathi uthi lolu dubo soludube lwahlangana lolwamanzi.
Yabona ukuchisa lokhu i-12 leyi ya-affecta kakhulu abantwana besikolo, njalo nge-problem lesilawo yamanzi khathesi akulala manzi. So abantwana besikolo kuyamele ukuthi bebone i-government ibone ngendaba yamanzi ukuthi njengoba kuchisa kube la manzi, amanzi engahluphi uzethi ungagcina sifentelwa ngabantwana lapha esikolo.
Omunye wamakhosikazi akoBulawayo uLinda Mpofu uthi kunje usegulelwa ngumntwana ngenxa yokuchisa okukhona.
Mina ngigulelwe ngumntwana nge-weekend yona le edlulileyo ngenxa yokuchisa. Ubesithi angadla iloba iporridge ikumbe irayisi uyahle akukhuphe konke ukudla abe ekudlile. Ngimhambise ekliniki bathi ngimuphe amanzi alethukela lesawudo. Bengizitshela ukuthi bazangipha amaphilisi kodwa bathi yikuchisa. Loba abadala besithi ukuchisa yikho okuletha izulu, lokhu ukuchisa sokusithwalisa nzima. Sithemba ukuthi izulu elizaphansi ukubuya.
Omunye wezakhamuzi zakoBulawayo unkosikazi Nolin Mafu uthi laloba ukuchisa kuletha imikhuhlane, sebelethemba lokuthi izulu mhlawumbe lizakuna lonyaka.
Ukuchisa kuyasiafekta kakhulu ngendaba yokuthi kathesi abantwana abaningi bayaphuma amaqhubu, amanye ayaphuma ubomvu, amanye akhona ayagcwala umzimba wonke ngendaba yokuchisa. Ukuchisa kuyasiafekta thina abantu abadala ngendaba yokuthi lokhu inyawo zethu ziyavuvuka ngomzimba uyavuvuka ngendaba yokuchisa. Khona kuchisa kangaka sikhangelele ukuthi izulu liyabuya, izulu eliningi ngendaba yena leyo kuchisa. Nxa kungachisanga kakhulu kuyabe kungela zulu. Ende kathesi siyabonga uNkulunkulu nxa kuchisa, so kuyasiafekta kodwa kungcono ngoba siyabona ukuthi izulu liyabuya.
Izakhamuzi zakoBulawayo zikhala ngokuthi lesi sigudumezi sibuye lemikhuhlane eminingi ikakhulu ebantwaneni kanye labadala, okuhle kwaqondana lodubo lokusilela kwamanzi. Abanye ngabathi lokhu kuthembisa ukuba izulu lizakuna kuhle lonyaka. Amazwe agoqela iZimbabwe, iMozambique, iBotswana, iDRC, iAngola neleMalawi ahlaselwe yilesi sigudumezi sama-degrees aphakathi kwamachumi amathathu lamahlanu kusiya kwangamachumi edlula amane, i-35 to 40 degrees Celsius. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.